engukhumbulayo ngaye oda kokuhle ngaye ukuthi wa reduce i government expenditure, wakhatha izimota inkokheli ezisebenzisa especially lezi ezidla amafutha kakhulu, wathi inkokheli zabantu akufuzanga zisebenzise imota ezinkulu. Okube lusizi ukuthi esesiyadlula emhlabeni ngomkhuhlane lo okhona we-COVID usuke wawenza waba yinto nje efake abantu baseTanzania engozini, ngoba ubengakuvumi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, ubengakuvumi ukuthi kufuze ukuthi kuvike yelwe ngendlela as advisor yiwo inkolo yasuka yamkhulela ecine ifaka abantu kunye lempilo yakhe engozini.
Baba Dube, ube ngumbusi onjani uMagufuli kuwe?
Mina uMagufuli ngendlela engimbola ngakhona baba uNkomo, ngiyazi ukuthi banengi ababesisho ukuthi bayamzonda ngendlela yokuthi mhlambe lempawu ze-detectorship noma ezokuba nguntando kaPixel ezingafuna ukutshelwa. Kodwa ke nxa kulomuntu noma ngithi umongameli ole-detectorship kodwa ozimisele ukuvusa ilizwe ngendlela uMagufuli wafika ngakhona kulelani ilizwe embusweni wavusa ilizwe lakhe, ngibona ngathi i-detectorship yakho niyabingcono kakhulu kulokuthi mhlambe kube ngumuntu ofika nje kungabi khona into ayenzayo. Kodwa wafika ilizwe lakhe lelana waliphakamisa, iTanzania wayiphakamisa yabe sezingeni elihle kakhulu ngendlela esesiyibona iyiyo ngakhona namhlanje. Wafika waquma ezinye izinto ezifana lokuthi ama-traveling allowances, ezinye izinto ezazingela msebenzi, ingakho-ke sabona iTanzania indlondlobala ngesikhathi esifitshane.
Uyakhuluma lapho uDube Fuzwayo uthi ungcono kakhulu umbuso ukantando kayiphikiswa othuthukisa ilizwe kulalo obulala ilizwe kungelantuthuko ekhona.
Intuthuko ihambisana le-democracy. Akula lizwe elizaphumelela nge-dictatorship. Vele ungakhangela impi zenkululeko, abantu uma sebengasela nkululeko sebe-anti-dictatorship bakukholisa njani i-development leyo? I-development le-freedom kuhambisana ndawonye, asingaphambanisini sithi kwankonanto bafuni i-development. Abantu beZimbabwe ngesikhathi sikaSmith bekule-development kodwa bahamba bahlala egangeni ngoba bayefuna i-freedom. I-South Africa ibiphumelela ngesikhathi se-apartheid kodwa ngenxa yokuthi babefuna i-freedom abantu igazi lachitheke lama-Africans ngenxa yokuthi lachitheke ukuthi bathole inkululeko. So mbona ngazathi we can't trade for it is trade development nge-freedom. Akuhambe ndawonye, ama-dictators kawafunakali, simple.
Nanso Dube.
Ngiyamuzwa baba uNkomo uFuzwayo iphuzu lakhe alibekayo, ngiyalivuma sibili kuliqiniso lokho. Kodwa ke nxa ngingamnika umzekeliso phose ngithi asifanise lelizwe eleLibya. Ilizwe leLibya nxa singakhangela indlela uGaddafi wayephethe ngakhona ilizwe leliyana, abaningi babembiza ngokuthi uyidetector ungumcindezeli. Kodwa ke abantu beLibya babelamanzi, abantu beLibya babephila elizweni labo. Kukati nxa sesikhangela kathesi kwathi kusuka laphana kwase kuthiwa ilizwe leLibya liyalungiswa. Kodwa nxa ngilakathesi abantu beLibya sebafela ezindleleni bezama ukuthi bayedinga impilo phande kwamazwe. Kungakho abantu baseTanzania kade bebulawa besifa ngemikhuhlane kunkathi izibhedlela zikhona ezingabe lapha. Pho ke ngithi ngiqathanisela lokho ukuze ubabufuzayo akuzwisise ukuthi engikuchoyo ngikhuluma ngayiphi indlela. Kodwa ke eqinisweni ukuncindezelwa kwabantu akukaze kwabe into enhle. Kodwa ke ekubuseni kwabantu awusoze ubajabulise bonke abantu ngokufanayo.
Fuzwayo, ukukhona yini iZimbabwe engakufunda kumbali kaMagufuli?
Ngakhangela uMagufuli khonoko abadabe kuzama lapha wakubuya lakho eTanzania ukuthi lizwe kufuze ukuthi lihlanzeke, yi-lead in the front and genuinely led. Unlike kithi lapho ukuthi vele yabongazwisisi lokuthi kwenzakalani, he was able ukuthi ethi mobilize abantu beTanzania on certain issues.
Akuyiphethe Dube, kukhona na esingakufunda njengelizwe?
Njengelizwe leZimbabwe baba uNkomo, ukuthi okuqakathekileyo kakhulu njalo okuvusa ilizwe ayisibo bantu kuphela, abantu njengoba beyizizalwane zelizwe kuphela, kodwa ke ubukhokheli nxa kuyibo obugqugquzelayo ukuthi abantu abasukumele phezulu njalo abantu abayenze izinto ngeqiniso baphume kwezindawo ze-corruption, yindlela engiyenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi bavuvuse ilizwe labo ngendlela efaneleyo. Njalo lobukhokheli abugqugquzela abantu njalo buzame ukuthi badinge indlela zokuthi izimali zingatholakala kanjani ikakhulukazi thina njengelizwe leZimbabwe ilizwe elinzize kakhulu entweni zokulima ilizwe lefakathi ngabe ukuthi mhlambe kulendlela yokutrain ama farmers ukuthi ba operate ama commercial farms ngendlela elobungcishi phakathi etshengisela ukuthi bayazi into abayenzayo yizo izinto ezingenza ukuthi ilizwe lethu livuke libe lilizwe elisezingeni elihle njalo izinga esazi ukuthi lizokondla abantwana beZimbabwe.